Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana mthwakazi kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 23 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhutshwe ama-by-elections awamakhansila eChipinge laseKaripa namuhla. Abanye bekhala ngokuthi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebebaningi kakhulu. Kanti abanye bebebanjwa ngamandla ukuthatha imifanekiso yama-ballot papers ukuze kukhanye ukuthi bavotele bani. Lanxa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Chiwenga, uChiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZANU PF kukhetho. I-World Health Organization isihlele i-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele, i-Global Health Emergency. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections awamakhansila eChipinge kuward 16 laseKaripa kuward 5 namuhla. Ezinye inhlanganiso zisithi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebekhanya bebaningi kakhulu. Kule mbiko njalo ethi abantu bebebanjwa ngamandla eChipinge ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuze kuvele ukuthi bavotele bani. Kodwa iZimbabwe Electoral Commission yethu le umbiko ikulandula lokhu. EKaripa lakho inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu bebekhanya behamba ngamaqembu besiyavota angani bahleliwe. Impumela yalolu khetho ayikaziswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Platform for Youth and Community Development. UNkosazana Sali Mlambo wasichasisela ngokwenzakale eChipinge.
Abantu baphumile kancane ukuthi bezovota, kodwa bekukhanya kulabo mama abaningi ababuye ukuzovota kulabo baba. Lokuthi abantu akade bencediswa khona ukuthi bevote bebebaningi kakhulu, kodwa kungenani hayi kuhambe kahle.
Bekungeladlakela kumbe ukwethuselana?
Hayi, bekungela. Abantu bebevota kahle sibili sibili. Hayi, udlakela bekungela. Abantu baziphumele kahle, babuya bavota kahle. Into kuphele engathi ayisiphathanga kahle ukuthi abantu abancedisiweyo ukuthi bevote, hayi, bebekungathi baningi kakhulu okungabantu abedlula i-50 khona lapha. So hayi, akukho normal kakhulu, kodwa hayi, into yakhona singathi abantu bavote kahle. Bekungena msindo, bekulokuthula, abantu bebengena bevote bephume behambe.
Laba elithi bebencediswa ukuvota njalo bekhanya bebaningi, isizathu ngokubona kwenu kuyini?
Mina ngokubona kwami lokhu yikuthi kungabe kuyizindlela zokuthi umuntu ebe lamavota ngathi maningi, ngoba ungabona kulabantu abedlula ithuma lanhlanu abancediswayo. Ha! Elizweni lakithi ayisonto esingathi ijwayelekile, ngoba abaningi bakwanisa ukubona, bakwanisa ukubhala, bakwanisa ukuzifakela lapho abafuna khona uxa wabo. Kodwa okwanamhlanje hayi, bebebaningi kuyukuthi kungabe kuyi-strategy yokuthi omunye umuntu ufuna ukuthi yena ekwanise ukuthi ethole amavoti amaningi. Ngikucabangela nje, ngoba hhayi, bebebaningi kakhulu abancedisiweyo.
UNkosazana Sali Mlambo ngowenhlanganiso ye-Platform for Youth and Community Development. lanxa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Uchiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZanu PF kukhetho oluzayo. Uchiwenga wethule amazwi la kuvideo efakwe enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana. Ubekhanya ekhuluma emhlanganweni weZanu PF lapho akhuthaze khona abasekeli baleli bandla ukuthi bayevota ngobunengi. Abanye bathi kulokulwisana phakathi kukaChiwenga loMnangagwa okufana nje lalokho obekukhona kuZanu PF ngesikhathi seG40 leselacoste. Sixoxele hlaziya izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yikubana umnumzana olisekela phini likamongameli kungabe kuliqiniso ukubana isihlalo uyasifuna njalo akuthoyo akuhlukananga labakwenza ngo-2017 umukhumbula ngo-2017 even kulanda zonke izikhathi uEmmerson wayesithi yena is loyal to Mgabe bonke obhedi kodwa betheka okunye. So ayisibo bantu ongathi ngoba bathe ubususidikho abakuthoyo ngabantu abatho something besenza something. So ukuthi yena engabe efuna isihlalo sikamongameli ngibona ngani lokho singazake sakubalekela kunjalo ngoba bonke laba bantu abayenza zonke lezi zinto kuyafana exactly script sangkhona labasenza ngo-2016 2017 besiyakhipha uMgabe. Lalo basebemvalele bathi bona babefika bemsalute bethi bona bayamsekela bayamhlonipha kodwa balisa amasela amsekelileyo kodwa kwagcina kusenzakala ukuthi sakubona sebe instruct izana ukuthi kayipass vote of no confidence in him be instruct parliament ukuthi kayimpeach. So konke lokhu abakuthoyo lokuthi bayamsekela ngibona ngazathi yebo yebo baya kutho kodwa isikho abakuthoyo njalo ukuthi isihlalo uyasifuna kuliqiniso akula muntu angafuna ukuba ngumsekeli kamongameli engafuna ukuba ngumongameli. So ukuthi wakhulula ikhombati wathatha isuti waba nguvice president kuyatshengisa ukuthi uyafuna isihlalo sokuphatha ilizwe. So kungazake kusimangalise lokho.
IZANU ithi ayilakuthandabuza ukuthi izanqoba kukhetho oluzayo kodwa ngendlela umnotho obhidlike ngayo ubona kusibalula yini lokho.
Okomnotho ilizwe lifile kudala vele lifile so kudala sivota vele lifile okuqakathekileyo kuphela ukubana amabandla aphikisayo abezonkonzo i-civic society kabakhuthaza abantu bebhalisa abantu bevote mbona ngazathi yikho okudingakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele i-World Health Organization isihlele umkhuhlane we-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele i-Global Health Emergency. Umkhokheli walinhlanganiso uDr. Tedros Ghebreyesus wazise namuhla ukuthi lanxa ungakasabalali kakhulu lomkhuhlane amazwe kumele awunanzelele athathe amanyathelo okuvikela. Abanye bathi besabela ukuthi lomkhuhlane ungahlasela ngamandla ufanele COVID-19. Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zeMatanangombe eGwanda South ezasungula isivande sokulima ngokuthelezela zincediswa inhlanganiso yePractical Action zithi impilo yazo isiguqukile nanku sezisenelisa ukuphilisa izimuli ngemali eziyitholayo ngokuthengisa izilimo. U-Albert Ncube we-Studio 7 uyalandisa.
Omama abangamathumi amabili lantathu kanye nabesilisa abalithumi lasikhombisa babumba iqembu letswelabhili esiqintini sematanangombe ku-16 eGwanda elilima ngokuthelezela. Amalungu etswelabhili esiqoqelayo athi selokhu asungula lesi sifande impilo zawo seziguquke zabangcono. Unkosikazi Depa Ncube olilunga letswelabhili uthi lesi sifande siyabasiza kakhulu ngalesi sikhathi bebhekane lendlala kanye lokubhidlika komnotho.
Nxa sesithengisile siyakwanisa ukuthi sibhatalele abantwana esikufisi, sisize abaswelayo, sisize ezibhedlela, sisize ezikolo.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Thando Mawuba, elinye ilunga letswelabhili.
Isikhathi sokwenzelwa sesiyadlula, sikhathesi sekuyisikhathi sokuthi sivuke sizenzele njengabomama. Ukube sikhala ngomkhonomi, amanzi ekhona, izandla zikhona, ingqondo zikhona, akusasebenzi.
Unkosikazi Lihlo Nolonare obona ngokudinga imikambo yokuthengisa abakulimayo uthi basiza njalo lomphakathi esigabeni lapho kuthe kwaba lomonakalo. Uthi kodwa babhekane lodubo lokuthwala izilimo zabo besiya imkambo.
Izilimo zonke esizilimayo zikudemand sibili, kodwa i-transport yokuzithwala sizisa kulezo ndawo kanye lasemkambeni lapho ezidingakala khona yikho okuba nzima khona.
Ugatsha lwezokulima solukhuthaze uzulu emaphandleni uthi agxile kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuzamelana lokungani okuhle kwezulu okudala ukuguquka komumo omkhathi i-climate change. Kusenjalo inani labatsha elihlola amabizo okuvota sithole emaphandleni kubikwa liphansi. Sixoxe lomnumzana Vusa Nkala owegungwe.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo, balutshwana amadoda. Ma sithi siyakhuluma nabo amayuthi abaningi wabuza urejistile uzebe sithi hhayi lokho kuyafana nje.
Umqondisi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezansi emaNdebeleni umnumzana Robson Nyoni uthi kubalulekile ukuthi uZulu aphatheke kulolu hlelo.
Nxa ungekho ebhukwini lona leliyana kuyabe kusitsho ukuthi awusozenelise ukuthi uthathe i-right yakho, ilungelo lakho lokuvota, lokukhetha noma yiphi i-election osoze ukwanise ukuthi uvote nxa ibizo lakho lingekho.
Ngalokhu kukhuthaza uZulu ukuthi ahambe ngobunengi uyahlola amabizo akhe ku-voters roll kunsuku eziseleyo.
Ngabahambe abantu bayekhangela balungise okufanele kulungiswe. I-voters roll yethu ibe yi-voters roll ephilayo etsho khonokho esikukho sisiya ku-delimitation.
Uhlelo lokuhlola i-voters roll luzaqhutshwa ngolwesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlelam shweshwe,
lamlelam nampaba fuyembula.
Chana na na na.
Siyabonga Albeta. Kuhlelo lwabesifazana sixoxa lonkosazana Debra Mukasa yena ozisebenzayo. Uyisiphathamandla kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Simbuze ukuthi injani impilo ngobunzima obukhona kulezi nsuku.
Thina njengabesifazane siphila nzima kulezi nsuku. Thina njengathi sithengisayo, siwoda sithengisa okuthiyeneyo. Imali yethu eZimbabwe ikhanya kayibambeki. Ngikhuluma nje la zona lezi mali zangaphandle kwelizwe, ama rate yangkhona lezitolo ezithatha ngayo imali yangkhona, ugcina vele ubona ukuthi ugida ndawonye ngoba ola mpumela ungathengisa uthole okuyi-20 user. Uthi mana ngingene esitolo uzathola kuyokuthi isitolo sesisebenzisa vele imkambo esensitha ekureteni kwabo. Uzathola ukuthi vele into ye-$2 nxa usuyikhangele vele ngemkambeni yensitha iyabe sidula sokungathi into ye-5 US. So hhayi siphila nzima, sibilive nalapho esithengisela khona kuba nzima nxa sikhangele, lakhe sinyanga ingathi siqalisele ukuphela ebantwini abanjengabo abasebenzela uhulumeni kodwa zathola ukuthi vele kabafundile izizana ukuthi bezothenga especially kulabo abathengisa izimpahla ukuthi laba abathengisa ukudla kungconana ngoba belo yabo kumele usuku uhambe endlini uthole itamati kumele usuku uhambe endlini uthole isinkwa kodwa khona lokho vele kuba kuntutshwane njani hayi imali yethu vele sijayelela phansi imali yethu vele ikhanya kayisenavalu.
Nxa sesikhangela laba esingathi ngama single mothers, umuntu uyabe ngowesifazana elemuli kumele akhusele abantwana kodwa akalayo omunye omncedisayo. Ubona ungathi bathole nzima okunganani?
Kethole nzima lami singomunye wangkhona kodwa kwasendleka ukuthi nango uzengeqamba uzubulawe omunye. Kuthele nzima kakhulu ngoba uzathi ukhangele ukuthi umntwana especially nxa unabantwana kumbe ningithi ufunde esikoleni lapha agada khona uzathi ukudinga i-transport uthi ukudinga izikastini uthi ukudinga sithwele nzima kakhulu lami ngiyisindlimazela abantwana abafundayo kanti sengelo mntwana obhalayo ugrade 7 imali yangkhona lalokho esikuthengisayo dala uzikhangela ukuthi sile competition lapha edrobheni yokuthengisa okulwela ama-custom wona lawo avela futhi angela mali so ungabona i-custom ikulanda ifika lawo ithenge kumbe nikuthumeleleyo egogeshi usuyagijima njalo ususiya emkambeni yensito susuyadinga leyo egogeshi ukuthi uyintshintshe kube li-US so omama abanjalo abanjengami bathole nzima kakhulu kulezi-stress sibile zokuthi asikwazi ngako kumbeni uhulumende yasibona kazo omama abanjengabona laba bangalokungama-graduate okuza imalinyani obakuphiwayo njengabo-single parents okuthi kubancedise manje thina njengangapha ezimbabwe kasila singomama abalezizintandane labantwana abangikhona sozintandane zoto ezigcineneyo.
Liyake lifikise isicelo esinjalo yini kuhulumende mhlawumbe nxa lithe lahlangana labaphathi ntambo kungaba mhlawumbe ngumphathi ntambo okhangelane le ndaba zabesifazane?
Ukufikisa siyafikisa sibili amathuba angkhona aba malutshwane ngoba phela la ma-voices abo mama asuke kwemalutshwane kodwa wona lawo ama-voices azamayo ukukhuluma siyazama especially nxa uhulumende ethumele laba amaqembu anjengabo kuthiwa ama-portfolio parliamentary committees so sake sihambe lathi siyokhuluma izicelo zethu kodwa ukuthi ziyofika uhlupho lwankhona ikuthi ama-policies ezimbabwe acrafta after 5-10 years so we'll ukuthi noma siyaze sikhulume nxa isikhathi singakafiki sokuthi kucubungulwe kukhangele ku-amende ama-policies laayabezele ekhona kuyathatha isikhathi kodwa ukukhuluma sibili hhayi siyazama sibili njengabomama ukusukuma siphakamele phezulu sikhulume ngoba zinhlupho sibili eziningi kakhulu ezibamba omama especially laba balabantwana labo omama abazizisela bodwa abantwana bengelabo babo siyakhangela sibili kakhulu ukuthi ngayo siyafisela sibili ukuthi uhulumende uyayiredusa isikhathi sokukhangela soku-amenda ama-policies ngoba ufayinde ukuthi ama-policies amaningi amenda maybe after 5 or 10 years.
Unkosazana Deborah Mukasa uphila ngokuthengisa njalo ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti ukwamukela ehlelweni. Ngiyakubingelela, ngibingelela labalaleli bonke.
Ungasitshela ukuthi udaba lokwakhiwa kwamadamu, lokho esikuzwayo ukuthi kuzenzakala nguhulumende, asonto enhle yini, ikakhulu nxa sikhangele ubana amadamu akhona amanye kuthiwa azaba elamandla kagetsi?
Indaba ye-12 dam project le iyindaba othi nxa uyilalele inhle kakhulu, indaba ejabulisa kakhulu ngoba idamu liba luncedo kakhulu wathi ngivale wise sithi inhle indaba. Okokuqala wonanje amadamu azenza ukuthi abantu babe lamanzi, indawo lapheza akhe khona zithola amanzi, amadorobho lamatown aseduze athola amanzi ngobunengi, izakhamize zakhona apho zithola amanzi, ubuyanga bamanzi buzanciphiswa kakhulu. Number 2 ngakhangela indlela abawadesigne ngayo la amadamu, kuthiwa kuzaba khona ama projects achiyeneyo okulima, awokuthi inhlanzi, awe tourism, kukanti kube khona nama projects okuthi kube khona amagetsi ayenziwa khona. Into enhlekeleyo nxa uyikhangele ngoba eqinisweni asisafuni kube lokho esisebenzisa ugetsi ovela emalahleni ngoba kuyaphambanisa ezemvelo, kuncedisa iclimate change okuyinto esilimazayo kakhulu. So ikwenzi nxa ukukhangele nje kusurface hayi kukhanya kuyinto enhle, ngoba kuzadala futhi lemisebenzi ngesikhathi lapho kusenzakala. Kunengi nje okukhanya ngani kuhle othi nxa ukhangele ngelihlo elingagxilanga elingagxilisanga, hayi kukhanya nje yonke into kungani nje ithara nje kuyathelela njalo.
Manje elikusolayo kuyini?
Kulezinto ezingani ziyasikhathaza thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights nxa sikhangele indaba yokwakhiwa kwamadamu onala. Ngizazibalisa ngokuphangisa. Okokuqala, sibonile imali ekuthiwa izakhutshwa ekwakhiweni amadamu layo ezasetshenziswa. Imali le ikakhulu ngananzelela amaningi akhona anganafuna ukwakhiwa zinkampani zamaChina. Esize sizibuze ukuthi nxa amaChina efaka imali engaka wona atholani? Phela eqinisweni budi asosesilabalalela aso-social welfare leyi kumbe asonkonzo kaJesu ukuthi uzosifela sonke. Manje uhulumende wethu kasiniki kati disclose ukuthi yilivana lenzela amaChina ukuze bona bathele imali yonke le, ngoba sizagcina sifika kupoint lapho amadamu lazo kunesiba amadamu amaChina khona. Sizagcina sifika kupoint ngingxenye kunje kwakhiwa idamu kanti ama minerals wethu wonke asehambile. Into yokuqala okumele ivele yona le. Number 2 kulento leyo uthiwa ngama environmental impact assessment reports, lapho ukukhangela ukuthi idamu leli lizaphambanisa njani ezemvelo, lizaphambanisa njani abantu. Izinwa kayikufake kube segcekeni because these are major projects. Then okwesithathu yikuthi abantu labakade behlala lapho kuzokuzaba lamanzi khona abanye bazadudulwa, abanye umhlabathi wona lowo buyamadlelo abo. So kusitsho ukuthi iland use ukusetshenziswa kwalani indawo sizasuba sizantshintshwa, bazabhenefitha njani bona? Lokho esithi ngesikhiwa yi-benefit sharing. Nxa lisenza inzuzo yamagetsi izakhamizi ezikhona apho zitholane emagetsini, nxa lisenza i-tourism inhlanzi zitholane kikho. Ngiyazi omunye umuntu uzathi hanjo vele umhlabathi abakiwo ngahulumende. Uhulumende mbani kanti? Ngaphandle kokuthi nxa sesivuma ukuthi uhulumende kanye kayisho wabantu, kodwa nxa uhulumende engowabantu eyenziwe ngabantu efakwe ngabantu kutsho ukuthi uhulumende ngabantu, kutsho ukuthi umhlabathi ledamu leli ngelabantu. So bona abantu batholane. So into ezinjalo kazicaci, yizinto okumele zibekwe egcekeni khathesi ngalesi sikhathi kusakhiwa, ukuze linto ekhanya inhle kangaka ubuhle bayo bubonakale, ngoba sizabe sibhizi sicelebrate sithi into enhle kanti impisi embathi isikhumba semvu.
Lo ke bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 2, Harare City 1, FC Platinum 1, ZPC Kariba 0, Dynamos 3, Chicken Inn 0, Yada 1, Ngezi Platinum 0. Siziphethe ezo suku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lerumba ele African Sound Collection. We'll be right back. weqembu ezethula.
Mbingelele umsakazi, mphile mbingelele nabo bonke abalaleli ngezindawo ezehlukeneyo. Kusho ukuthi okhulumayo ngumlangathela uNcube odabuka eTholotho eChakabane. Siqale ukukhipha i-album idlala lezi lokuqala ngo-2018 besibiza sithi ngufundisi. Then ngo-2019 sazokhipha i-album yesibili enesihloko esigama lami. Sazokhipha ke ama-single tracks kusho ukuthi unyaka lophelileyo sikhipha i-single track ngo-November enesihloko esithi Uzala. This year sazokhipha inye ethi Intandane.
Lapha sikhuluma ngesilo ezintandane wathi kubuhlungu ukuthi usuke umntwana mayishiywe ngabazali ngethi mangabe sesizilwe ngabantu umuntu uthole ekhiphe lezondo phezu komntwana okokuthi nalapho umntwana mangeke ekusela nje uthole umntwana esekusela nje iyunifomu yekwesikolo noma imbuku kulabuza umuntu efithi mangabe umzali ekushwelele uzethi hambe uyokucela ethuneni khona le or uhambe uyocela kwena lawo mzali wakho.
Utholakala ngaphi umculo wenu, kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Mangabe kuthiwa umuntu ufuna ukutholana nathi uyasithola ku 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine WhatsApp mangabe kuthiwa mhlawumbe umuntu uyafuna ukufona or mhlawumbe uWhatsApp asiyatholakala khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphamasi.
Bengicela isupport kakhulu kubo bonke abantu, umnyuzi kuhamba ufike kuzindawo zonke nalapho ngekho khona. Bese ngithi mina futhi ngibonge kulabo abanye asebesichazile kuyo yonke nje indlela yomculo besiphezu kwawo, abanye bebesisiza ngento eziningi. Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu onothando nomnyuzik wethu. Ngisisho futhi nokuthi abanye nabo abangakawuzwa, ngiyafisa ukuthi kubethiwa niyawuzwa, ufike nakini ufinyelele kuzo zonke indawo.
Uphuma ke enkundleni umlangatheli Ncube leqembu lakhe le African Sound Collection ngale. Savelage kamnandi abafana be African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kuqhutshwe ama-by-elections amakhansila eChipinge laseKaripa, abanye bekhala ngokuthi lapho ekade bencediswa ukuvota bebebaningi kakhulu. Kanti labanye bebebanjwa ngamandla ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuthi kukhanya ukuthi bavotele bani. Izek iyakulandula lokhu. Kwanele yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.